ngeveki iphelileyo bengikobulawayo, khuluma ngayo nalindaba. Umongameli welizwe wabuya ke waxoxisana labantu, labantu batshela ukuthi hayi, lokhu sibona ngathi kungahamba ngendlela enje, lokhu kungahamba ngendlela enje. Amakomiti asefonini ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Siyabona ukuthi lake laqalisa ukuthi kugejwe amangcwaba amabili e-cross dead service, siyakukhumbula lokho. Kodwa kwagcina kuphelele emoyeni, kuyini okwenzakalayo njalo liyaqhubekela njani phambili ngodaba lolu?
Ye, phambi kwami ngilogwalo olutshengisa ukuthi kuxoxiswane ngakho lokho. Abantu babekulindeleke ukuthi bayowenza ama-burials, ama-exhumations. Sekukhanya ukuthi mhlawumbe sathi sikwenza lokho singakaqedisisi ukuthi umthetho uthini. Lakho sifaka amaphepha kulabo abaphethe izigaba endaweni ezithize ezinjengamakhosi ukuthi hhayi, kuvele kuhamba kanje 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 kanje. Sesiza kwenza, sikhuluma ngakho namhlanje emhlanganweni lamakhomishinali, ukuthi indlela efaneleyo yikuthi siyekhulumisana lezinduna, kukhulunyiswane nama-stakeholders anjengama-civil society, sikhulumisane nabantu ababe-affected ukuze uhambe kakuhle, sikhulumisane nalaba abangasiphathisakhe kuleli hlelo le-exhumation. Lo mthetho siwudingisise ukuthi ongasiphathisa yikuphi.